tereri ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNtulikazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide ileadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose bafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uzulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempila kahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlela ezijeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kwethula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i lockdown njengoba lapha asila ma vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesithaba ukuthi last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngake ngatshela abantu ukuthi bathenge izidlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhu ligxokozela liphefumulelana ema-lining lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lijiya amakhala yena ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo uNkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hhayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu bema-smart club besiyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane onalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo. umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi. Okokunatha, siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye lawa amalemoni wona lawa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Khuphe.
Mina vele kakhulu ngazizwa ngathi angisazizwa kahle kahle. Vele ngizinathela icina elelelele enkukhu ngiyazinathela icina. Ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami. Hayi, kangiboni siluvikelo lwangkhona ukuthi sifake ama-mask. Kuphela le shorting distance kuphela. Zwi akulokunye okungumuthi, umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela sizinanzelele dina. Lapho esihamba khona. Lalapho distance yiko bakhuma nge distance i 1 meter 2 meter yiyo owasivikela ngayo i treatment ye coronavirus le mask.
Umnumzana Thabane Mhlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo, ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we COVID-19 loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi.
Ngicabanga ukuthi lento le isimbambe yaze yamphinda kodwa lokho ngizelapha. Kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho, ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esengike ngakugula ngima ngiqathanisa nempawu ze-COVID cishe kuyafanana. So mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini, ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu, ngubhoyila ngihlanganisa nomahlavu avocado ngikuphuza, bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana. Lokuthana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le med lemon, yes, kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi, kwangisiza kakhulu.
Umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18, kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le umfundisi Lazarus Khanye walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Kodwa abaziyo ngokwenzakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sisixoxe lomfundisi Angliston Sibanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni, kuyinto ebukekayo kakhulu. Nxa singakwazi ukuthi kuhlelwane, kodwa sikhangelela ukuthi babuthelele bahlale phansi nabakhokheli bezepolitiki abantu bacalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi, abantu bahlupheka.
Ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Belanga kwehlule, kumele sikhulumisane size siphulane lapho esedlulana khona. Sikaze sithuthele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle elicakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi ukuse obishop Khanye la nenkokheli zonke obishop umntu Reverend Mdata ukuthi into eni le abacabanga ukuyenza ubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angiston Sibanda obexoxa le Studio 7 eseHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kule South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube lesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMoyi uDan Chanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi akulalwa ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe nyakenye. Umunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlele emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simazi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye eGalo ekhampanini eyodwa sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as the Soul Brothers sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Omunye njalo nguFred Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba andlulile. Inhliziyo ezibuhlungu sishiye ngokukhulu kuzuma umuntu besimthanda kakhulu. Mina ngiphefumile naye kakhulu estage ne-splash noDan Chanda sishare istage. Bo umuntu right kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey Nyilusizi ngithene kamadolo bantu bakithi ukulahlekelwa iqhawekazi emculweni wedisco ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu ngoba ube ngumuntu oletalent elinye elimangalisayo wasesiza kwezomculo njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculweni wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke be-Africa kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, uBotswana. Ngidlalela ama-shows amaningi kakhulu lapha koBulawayo kuboSidol, I remember kuboSgodini, indawo eziningi sibelethongile. Ngakho ke bantu bakithi silahlekile kakhulu kakhulu. Sithi imuli yakumajalisa iduduzeke labo bonke abantu abathanda umculo kaPatricia Majalisa. Sithi alohlanga lungehlanga.
Baqinisile abadala nqabe sithi isitsha esihle kasidleli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibandimba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 lagu 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sekulabantu abafika phose izigidi ezilithumi lantathu 12,740,971 asebahlolwa batholakala belo COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha 565,716 sebabhubha. Kwele Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belo mkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 134,815. Ubongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubutho abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imask esithi kayimfaneli. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo
ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senzana masiko senziwe mandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona kaleke eKhezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntana wakhe ongani kakukhanyi lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungokwizinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakholumi. Kodwa owakhathesi uthi kulomuntu omlandele emuva ethi uyakwatsha ethi kame emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watsha, hambe klina, asukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona kababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khona pho kuma studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke. Sengihluphekile ngalomntwana. Lo ngumnyaka wesi 16-17 ngiloka ngizama. Yiko senze ngibhalela kulelo hle ukuthi ngicela ukuncediswa imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inumber zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphilileyo njalo ngeveki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKhezi ubesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. Sokuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Kuhlelo silomnomzana Jingani Shoko owenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigciba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana ngalolu daba.
Hayi, ngithi lokho abakwenzayo kulilungile labo kodwa kuyize. Ukhulumende lo khona ukhulumende ovotele ngo-2018 and ukhetho landelana ngo-2023. So phakathi kuka-2018 no-2023 akukho okunyevela ukuzenzakala ukuzatshintsha ukhulumende.
Mabutho, siyezwa abanye besithi bakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho. Hayi ukukhipha umongameli emasweni mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Ukukhona baba njengoba sisho ukuthi ngilungelo labo abakwenze kodwa abakwenze kulokuphula. Abakwenze njalo kuhambelana nemithetho yelizwe ngoba kathi esikhangela lelo mkhuhlane we-corona. Ukumemetheka kwalo mkhuhlane vele kwenzakala nxa abantu bebuthene beyisikhumu. So nxa uhulumende ethe kule lockdown kuzamele behloniphe ukuthi kule lockdown.
Hayi, sikuzwile mabotho. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana lomumo okhona ezweni lakithi ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu sabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo, not ukuthi kube yinto engaba ngalabo abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla lezana uPF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe lockdown. Ukuthi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobunengi babo umhla ka 31 kuyabe kuphula umthetho we lockdown. Ukubona njani lokho?
Igovernment yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge lockdown ithi yona i lockdown is meant to benefit ama citizens. We have seen ama decisions being made by the government during the lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during the lockdown. So yoni government ngasithi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, sithanda ukubonga uMabuso Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa singakagqiba uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sisabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3. Yona username yami. Kwane lokho namhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mabutho Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sithethe kancane sinikele lithuba umuntu kamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Ngithi yona, kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluzwe ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna ukuthi uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecela ukuthi ha engcono uNkulunkulu njani, ngasoze amphendule uNkulunkulu, ngasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento le esiyithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengogoliyathi, iyabe iyinto enkulu. Abanye ukuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa. Amfundla kufica la. Nxa usuthandaza kuNkulunkulu, uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo ngasozafika ngixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi noba kule pressure yona leyo, lukholo kuNkulunkulu ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uza kwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi, ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So ukuthandabuza kuba yisithu esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevinqo oluselwandle oluphetshulwa ngumoya ngapha langapha. Njalo uthi yena umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho ebona ukuthi inhliziyo zombili. Ngapho ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu, ngapho ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kulenyanga, ngapho ucabanga ukuthi ah kulomunye umpostori ngalo yakancedi, awusakhangeli uNkulunkulu. Akuladuba ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuza igama lika Jesu Christ kuright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uzofika esigabeni sokuthi uyakwansa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokho okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasho zayiphendule lento ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
sasithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba nkulunkulu ngegama likajesu phuthisa ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba ngujehova ongatshintshiyo ngegama likajesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami kuntungamile nkomo
Siyabonga kakhulu untukamile nkomo loga Patricia Majalisa sithi kalale ngokuthula Singaqhibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo Sebefika boze inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe uMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 a.m. kusasa.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo